udubo lulenkane abantu abasasebenzi imoto azitshona zisemalayinini abantu abala mali zona lezo eziphe ukuqanjwa and uhlupho engilubonayo yikuthi bona laba bayiba ababusayo yiba ba-ona ama-business zona lawa ama-fuel yiba ba-ona ama-garages athengisa ama-fuel so angiboni bele ndaba lakho mina ngibona kungela will power on the side of i-leadership ukuthi ilizwe liphakame ngoba kunje bona bayabhenefitha abasela enye into abangazake bayenze eZimbabwe ilizwe lesibalithena upside down yonke into bayenza umathanda akusela sifiso sokuthi bayenzela abantu abasela sifiso sokuthi abantu baphile elizweni sekuyiyo iwafa wafa ndoda yazibonela i-survival of the fittest olamandla nguye ozaphila into ezagcina ikhona but abantu abazasafa yithi esingelalutho onjwadi esingelamandla ukuthi laba abakhona embusweni sibatshele ukuthi nxa lehlulekile chiyani nxa lehlulekile khulumisanani labanye abanye labo bathathe over ilizwe liye phambili likholisani nxa kunje abantu besehleka ukuphila kuqanjwa izimali abazaziyo ukuthi abantu abalazo babe sithila abantu bakwazi ukuthi ilizwe lafa kudala kula msebenzi abantu laba asisebenzi imali zakhona zona lezo bathi siyazithola siyazithatha ngaphi
yebo akhwelile amafutha moyo kodwa khona ngapha egwanda emagalajini ayatholakala yini
izimota zimile emalayinini katholakali nxa ebuyile yona leyo ivikorona kukhwezwa le nto engekho angazi ukuthi vele i-pricing system yaleli lizwe injani ngoba le nto engekho uzawuthi ikhwelile yona ivele ingekho ikhwela njani into yakhona ingekho so kuyadingakala ukuthi ababusayo babe honest ngelizwe leli ukuthi ilizwe liye phambili liphileke abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba qiniso akusaphileki
kumele benzeni kahle kahle
kumele baqonde ukwenqabela izinto zokutshontsha lezinto ze-corruption balandele imithetho yokurana i-economy yelizwe balandele imithetho yonke esetshenziswa ngamanye amazwe aphumelelayo maybe sithathe izinto ezinjengao-import and export ungazithola ona kunguwe othenga kwamanye amazwe ukudlula amanye amazwe ethenga kuwe i-economy ayisoze yancedisa abantu bakho kumele kuhluzisiswe kukhangelisiswe ingcwethi zihlalisane phansi ama-politicians ahlalisane phansi kuzama ukulungisa indaba zelizwe leli it's no longer about a party sekuyindaba yomuntu wonke kumbe usechurchi kumbe ungaphi ilizwe leli it's now unfit for human habitation ngoba kulinto ongayithola efanele ukuthi umuntu aphile kiyo kumbe aphile ngayo